Leli langa lilanga lokuhleka abantu baseZimbabwe usulu behlekwa ekutheni kwaba khona isikhathi lapho abalwa izimpi becabanga ukuthi bayazikhulula webandla lezano. Yebo, kukhona ukungakhululeki okuthile okwakukhona, siyakwazi ukuyikhona okwasusa abantu phansi ukuthi bayokulwa. Kodwa okubuhlungu ukuthi kuthe lapho sokubusa izano abantu bayafa ngendlala, bayashwela imisebenzi, bayaphuma ezweni, nemindeni ichitheke, imizi iyachitheka, iyawa ngoba abantu kabahlale ndawonye, amadoda phandle, abafazi basele.
Mnumzana Ngwena, uthini ngaleli langa, njalo uthini ngamazwi kamnumzana Mkhwanazi?
Okungcono kuningi kakhulu, imbono ilakho ukuchiyana, kodwa nxa sikhangela imithetho lombuso ka-Ian Smith owawusobala ukhetha ubandlulula abantu abansundu bengavunyelwa ukuthi bangene endaweni ezithize, bengavunyelwa ukubana bakhethe inkokheli zabo. Lokhu sokusenziwa umuntu wonke sonke isikhathi sekhuluma ngokuthi asenzeni ukhetho, akula bhizimusi engathiwa le ngeyomuntu omhlophe kuphela, le ngeyomuntu omnyama. Nxa ulamandla akho, zilimele zenzele ibhizimusi yakho, uphilise imuli yakho. Okutshiwo ke ngubaba uMkhwanazi kulu size kakhulu, ukubana ke abanye abantu beZimbabwe bayakhohlwa ukubana abantu balifela leli lizwe. Umkhokheli onjengomuyi uDr. Joshua Nkomo kambe shiwa wayezathi ukhokhela abantu ukubana balwise, ukubana azikhulule, kungento yokudlala kuphela. Hatshi, akusiko qiniso lokho. Akumelanga silahle imbeli ngokufelwa inxa yokuthi kumbe sichithe amanzi lo mntwana besimgezisa wonke, sisibe wonke kanye kanye.
Ingqobe isikuwe mnumzana Mkhwanazi.
Ngazi ukuthi uNgwenya uzalwa kusiphi isigaba selizwe laseZimbabwe, kodwa uma engumuntu njengoba muzwa ukukhuluma ulimi engilukhulumayo, umbuso esikhuluma ngawe independence ukhulunywa ngokubusa kwezanu lezenzo zawo, hayi ukuphuma kukaJoshua Nkomo eyofuna ilizwe, ukulwa kwezaphu leZipra. Lokho siyakubonga, kodwa ma singakukhumbuzana sitelana iqiniso, kuthe lapho selithe labuya izwe laseZimbabwe kwaba khona ukugedla kwamazinyo okungakaze kubonakale langesikhathi kusabusa kwena belungu. Yebo, bebengavunyelwa abansundu ukuthi bangangena ezindaweni ezithile, kodwa khonokho bekungawucitshi umphefumulo womuntu ophilayo. Ngeke sikhulume ngokuthi abantu bayavunyelwa ukukhetha izinkokheli, ngoba namhlanje noma singasayibali yona indaba yeground, sesikhuluma nje ngokukhululeka kwabantu uZulu. Akukho abantu kabakhethe ezwe laseZimbabwe, bayethuselwa. Kuyisililo esikhulu leso okumele sisikhale ngelanga lakamhla ka-18 April.
Naso ingqobe mnumzana Ngwenya.
Namhlanje sikhuluma kanje, umnumzana uChankirai lo osekelwa ngumnumzana Mkhwanazi ubekhona lobaba uMgabe bethakazelela lolu suku, yena-ke aluthi kaluqakathekanga. Mina ngokwami ngathi mina-ke ngazake ngiinto engisakhangela-ke ngisavula amanxeba awagqitshwa kudala ngomnyaka ka-1987. Lolu daba lwakhulunywa lwaqedwa, kwaba-ke lo manyano sokusetshenzela ndawonye. Ngabe akula mbuso ka-18 April lo, ngabe akula nto okuthiwa-ke i-MDCT namhlanje? Lokhu yikukhululeka. La nampo namhlanje bakhululekile ukubana bachothoze ingqiyiphi inkokheli, kumbe yena ubaba uMgabe bayamchothoza. So nxa sikhuluma ngezanu PF, sitsho phela ukumanyana kwezaphu lezanu. Yikho-ke okwenziwa-ke ngomnyaka ka-1987 ukuthi sibe silokhu sisazama ukuthi sivule amanxeba abantu lapho. Hatshi, sabe sizama ngabomu ukuthunuka abantu bona abasebebona ukuthi kungcono siye phambili. Abanye abantu abathanda ukungena kwezombangazi bafuna ukuthunuka abantu kwenzela ukuthi bathole ukuzwisiswa, kumbe bathiwe-ke bona hatshi lezi yizo intshantshu.
Mnumzana Mkhwanazi, ungathi yiphi inguquko ekhona lamhla?
Ngibona ungazathi ngiyabe ngiyaphosisa ma ngamthi uNgwenya engaqondiswanga lapho ekhuluma ngokuthi kukhona amanxeba angathunukwa. Amanxeba awapholanga Ngwenya, abantu amanxeba alokhu esopha igazi, abotshwanga, awageziswanga, alokhu enjalo ehlihla ubomvu. Yikho-ke angazi ukuthi lo othi ufuna ukuthi akhohlwe ngawo utho ukuthini. Eqinisweni uSmith wayebaphethe ngcono bona abantu ababemchothoza. Abanye bakhona baze banone emajele bephethwe kahle, bagcina bengasakwazi ukugqoka izigqoko ababasuka bezigqoka. Abanye basuka befunde belama-degree amaningi. Yebo, singakubongela ukuthi kwezemfundo sibonile kusakhiwa izikolo, izibhedlela kuzindawo ngezindawo. kodwa ke kuhambe kwahamba konke lokho kwagcina kuyizinto ezingasiza umuntu ngoba labo bantu kabakwazanga ukuthi bayithola imisebenzi sebethe bafunda ngabantu abagcwele ngaphandle kwezwe besekuhluphekeni lapha bakhona. Yiko ke masifaka esikalini ubuhle lobubi bokuza ukazibuse, mbona sengathi uzibuse usuka agabhe kakhulu ngokubi.
Elakho ke lokugcina mnumzana Ngwenya,
sikhanyela ke kwezemfundo yithi ke unumber one lapha, njalo ke ulonyaka okuyikho ke oqhakathekile kakhulu yikuthi sesile isekelo sombuso esakhiwa ngabantu. Singakho ke mina ngithi ubuhle budlula ububi obeza ngenxa yozibuse nalo esimthakazelelayo.